Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela kokuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi yakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshikilo bhanqa phakathi kwe-APC le-PDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana iOP yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku-southern part of iNigeria lase-central. Kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavoti. Nxa ngibona mina, ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi-three-way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena i-candidate ezaba ngumongameli number one kuzafanele inqobe amanye ama-candidates. Phezu kwalokho kufanele izuze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzaba nzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngitsho ukuthi mbona ngani ngibano ngawina, ngibona ngani hayi uthi nubhungu yozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Bona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria ayiwazambuyisele emuva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokuqilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise-Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo-inthanethi kubo-WhatsApp maybe ngoku lutshwana kwakhona okwenzakalayo ukuqilibezela ukuba khona ekhethweni le-Nigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibiloti lokho esikubonayo kuliqiniso but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhetho e-Nigeria vele luhlala lule nkinga ithi nguqhathanisele. Ubuthola ukuthi nxa ku-announcer ama-results kwama-states amanye uzwe kuthiwa kule 30,000 or 40,000 ama-votes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lama-voters angu-700 but uthole kulama-votes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama-results wona ase-announciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona njalo bekumemetheka indawo zonke and kukuningi.